Hey kubi baba kubi kakhulu sibili amadlelo ngoba lonyaka asizange sizuze izulu elaneleyo ngalokho sokwenze amadlelo abamabi sikhangelele ukuthi ukuthi isiyaphela inyanga isithi June iyabe ngaphela amadlelo sibili
kho liza kwenza njani lo
asazi ukuthi siza kwenza njani ngoba ukudla kwenkomo okuthengiswa kuma-feed manufacturers kukhwela ngeviki khathesi nje kuyi-$41 ngiyethemba kusiya ukuthi ekuphelaneni kwali viki kuyabe sekufike ku-$50 lokhu kusifaka ebunzimeni obukhulu ukuthi pho siza kuthini ngoba le ntengo yenkomo yehlile kakhulu ukuthi asenelisi ukuthengisa inkomo zethu sithenge ukudla
pho lizakhangela ngaphi manje nxa kunjalo
asazi baba kodwa akulange indlela sizathengisa zona lezi nkomo ezilutshwane ukuthi sireyize imali yokuthenga ukudla njalo futhi sizazama ukukhuluma nohulumeni mhlawumbe angasilalela yikuthi anti akuvotwa kathesi uhulumende iqina ngokunqaso kuvotwa manje sibe lo mnyama-ke lo nyaka akula amavoti akhathani so uhulumende kasezasikhanyile
ye kodwa lilethemba yini lokuthi lingenza okunye nje lani okungenza ukuthi inkomo zingafi phela
yebo silalo ithemba lokuthi mhlawumbe singadinga ukuthenga utshani ukuthenga yona isidi ngale dirayo mhlawumbe lokuthenga isikuba sizenzele yethu isidi esingakwanisi kuyenza.